Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela ekwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kuloke kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bebuye bethengise nge-dola lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzelela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake iprice ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond. Ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizinisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela amandla. Kule nkulumo eziningi osomabhizinisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizinisi abale ngozi yokuthi angagcina efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalapha ngakithi eZimbabwe dollar kumbe i-bond. Ephela amandla suku zonke bangagcina bengela nzuzo yangabegcine laba sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyo into elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo wabe eZimbabwe yonke into isizidolarizer sesibuyela khona banapho sesasikhona. Ngo-2009 uhlubo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezenzakalo ezenzakalayo uthengiseni le kuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hayi khathesi sesifika esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarize ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi ungananzelela ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isuke ibe nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ukuze uthenga ngayo ngoba kusuka kube cheap. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona iyabe ibhekwe ngale i-rate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukuforce abantu ukuthi hayi thengani nge-US dollar ngoba le bhondi ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala yikuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi kuyasebenza imali eziningi elizweni bonathi kokuluhlupho khathesi siyasikunyela usisebenzise le imali yeZimbabwe ibhondi leZimbabwe kubuye kusebenze le imali emzini eMelika khona-ke kokuluhlupho ngoba sokushutha imali eyiyelamandla kule yinye yezabe sisenza ukuthi ama-price alandele intengo yaleyo mali. Khathesi nxa sikhuluma kanje iqiniso yokuthi le idola yeMelika yiyelamandla abantu sebephega ngayo la nxa bengaze befake i-cost yabo ngebhondi leZimbabwe kodwa babe sisebenzise i-rate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenzela ukuthi benelise ukutshintsha bathole imali eMelika. Engxenye okululo okungenziwa la nxa uhulumende sisizwa i-Reserve Bank Governor uMagutsha esala ethi yena vele ayisosifika abakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar. But sibona ngathi impendulo engcono kathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika lizenza ukuthi i-economy stabilize lenze futhi ukuthi lama-price la aqansa nsuku zonke abe stable ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali e-America ama-price ayezimele ndawonye ayengaqansi lamaholo abantu ayezimele ndawonye engaqansi akula muntu ayesilwa lo muntu ngoba imali yana imali yayilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabe isiwa ikuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo yokuthi hayi uhulumende khathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe azwele osomabhizinisi beZimbabwe akamisa imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi azame leyana imali kuthi engxenye selungisa izinto za-economy engalungisiswa ngemva kweminyaka ethile hayi usengaletha-ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future kodwa kwakhathesi ayisisebenzele.